Odokotela bathi lo ngumkhuhlane olezibonakaliso ezigoqela ukuzwa umuntu ediniwe, ukudana kungela sizathu kumbe ukuphela amandla. Abanye babikwa becina besebenzisa izidakamizwa bezama ukuthoba inhliziyo zabo. Ingcwethi zithi abanye bafika ebangeni lokuphika insane zabo kumbe ukwala ukuzimunyisa kwesinye isikhathi baze becine bebulala insane lezo. Imbangela zalokhu zigoqela ukungahlaliseki kahle engqondweni ngesikhathi besakhulelwe, kutsho odokotela. Udokotela Derek Matsika uchasisa ngomkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo awusomkhuhlane o esithi khona ungabamba umuntu ambambe impilo yakhe yonke, hhayi ngumkhuhlane nje oyande ukuya ngesikhathi ngaleso sanda kubeletha, but ama-hormones la e-pregnancy mayephela siyande ukuthi abaningi ziyaphela.
Lokhu kugcizelelwe ngumongi oqeqetshe ekubelethiseni omama inkosikazi Lukiyatu Mthivu othi abagula lomkhuhlane bengaba yisilinganiso sokulutshumi lanhlanu ekhulwini, i-15%.
Ezibhedlela zethu siyahlangana lakho kakhulu, about 15% abantu babuya belomkhuhlane lowo. Umkhuhlane lowo ujwayele ukuhlasela abantu ababe belodubo, ama-problems ezindlini loba i-pressure nje, ikakhulu abantu emankazaneni. Umuntu angazithwala kungela muntu ovumayo ulakho ukuthi ahlaselwe ngumkhuhlane lo. Engazithwala futhi angabeletha, uyabe sokuyinto eyabe silokhu iphindaphinda nje isenzakala. Ulakho futhi ukuthi ugcine umkhuhlane lo usumhlasele permanent.
Inkosikazi Mthivu uqhubeka esipha izibonakaliso zomkhuhlane we-postpartum depression.
Ukwenza komuntu lo kuyabe sokujinjile, uyakwazi ukuthi abezonda, kwesinye isikhathi uthabile azizwe engumuntu osengasela themba emhlabeni, azizwe vele sengasela ncedo empilweni. Iyakwanisa njalo ukuba ngumuntu odla kakhulu le o-adle okulutshwane kakhulu. Njalo umuntu lowo uba lemicabango yokuthi azilimaze yena or alimaze umntwana. Bonke omama ababelethileyo babona ukunanzelelwa bakhangelwe.
Inkosikazi Amahle Ngulube umhlalo wokubulawayo uthi sebeke bahlangana lomkhuhlane wokulahlekelwa zingqondo ngemva kokubeletha kodwa bathola usizo.
Saqala sithi umuntu uyazenzisa nje ingqondo liyayixoxa mhlawumbe ngakade ekuzo esibhedlela ngesikhathi elindele ukubeletha. Sagcina kuze sinenze ukuthi hayi lokhu akukodwa ngoba ubusuku bonke wayelokhu eyalukumunyisa umntwana, umntwana ekhala mthokotsho. Sagcina sesithi lapha ungcono sifikele esibhedlela, esibhedlela khona ngale kodwa sasika sathola-ke i-medication laye wathola i-counselling, hhayi waba ngcono sibili laye wenelisa ukuthi khona laye athathe umntwana amamukele.
Ingcwethi ezicubungula ezempilakahle zithi usekelo oluvela kumndeni lumqoka kakhulu kumama ozithweleyo, ikakhulu abasakhulayo abazithola sebezithwele bengakuhlelanga kuthi lo mnini mthwalo esiphikile. Ingcwethi zigcizelele ukuba ukudideka kwengqondo kubomama abasanda kubeletha kuyelapheka, njalo zithi omunye engabe edinga ukucetshiswa nje kuphela, kuthi omunye engaphiwa amaphilisi ayanelapha ngokugcweleyo. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.